Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ziku 6 Mbimbitho 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabuka kusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu osetshonile ngoba ubesefentile.
Umthethwandaba unqume ukuba inkulungwane zabantu betshiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izihlobo labangane kade besiyabeka owafela esitokisini eGweru babaleke batshiya isidumbu ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kule nani elivunyelwayo.
Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20.
Kuhlelo liphuma lendaba sixoxa lengcwethi kwezokuhlambululwa kwamanzi umnumzana Bangi Malaba othi usesungule umuthi wokwelapha umkhuhlane we-COVID-19.
Siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Umgcini sihlalo webandla le MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabuka kusa lamuhla bamtshaya kabuhlungu ngamadoda amabili. Akukaziwa ukuthi uMakhumalo utshayelwe ezombusazwe na lanxa abamtshayileyo laba bethethe impahla endlini bamtshiya eqalekile. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Jurotsa ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amadoda la angene ekuseni endlini yakhe benze ugqekeza ifastela bafika bahluthunela i-TV, ama-cellphone amathathu le-laptop. Bamtshiye vele sebecabanga ukuthi engaba umuntu fentile. Okwamanje usesibhedlela kayenelisa ukukhuluma nabantu abaningi kodwa sikhayelela ukuthi odokotela bazamsiza.
Sikhuluma nje yena ungaphi?
Okwamanje usesibhedlela khonapha kobulawayo. Esikubonile ukuthi simelele ukuthi bemthunge isandla ngoba bewudingakala ukuthi abe bemfaka ama-stitch. Ngathi inyawo bamtshaye kakhulu enyaweni okutshengisa ukuthi usezabuyela esibhedlela ukuthi bayamhlolisisa nge-x-ray bebone ukuthi kephukanga yini emathanjeni khonapha. Kukhanya sibili usebuhlungwini njalo into ezwisa usizi kakhulu. Simfisela ukuthi abe umuntu ophola masinya ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Umthethwandaba we-High Court unqume ukuba inkulungwane zabantu betshiredzi okuthiwa basuke lapho abahlala khona ngoba kufuna ukulinywa utshani ngumlimi omhlophe bengazasuka. Izakhamizi eziyisithupha zetshilonga etshiredzi yizo eziselolu daba emthethwandaba zicela ukuthi uthathe leli nyathelo. umthethwandaba uphele sesinqumo izolo ebusuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo!
Izihlobo labangane kade besiyabeka wafela esitokisini eGweru babaleke bachiya isidumbu sakhe ngemva kokuxotshaniswa ngamapholisa abahaze nge-tear gas esithi baningi kakhulu kulenani elivunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Utatenda Pasinyore wabotshwa ngempela sonto edluleyo esetheswa icala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 kodwa wavuka efile esitokisini. Isidumbu sakhe sibikwa besilamanxeba ukutshaywa ephuke imbambo lengalo kodwa amapholisa athi wayedakiwe esiwayedwa. Uthe sesiyabekwa namhla bekulabantu abaningi amapholisa abahlasela abatshaya ngapha ebahitsha ngentuthu yethiyekazi kwabotshwa abedlula amachumi amabili. Sixoxe legqwetha umnumzana Brian Dube kodwa obengayisuye ophethe lolu daba.
Ubefanele ayongcwatshwa namhla eMthapa Cemetery. So abantu bebesiye eMthapa Cemetery badlula le police station khonapho ngoba yindlela yakhona. I think amapolisa baqalisa ukuthi abantu beli baningi kakhulu mabenze umsindo, something like that. And kwaba lokungazwisisani basebethele i-tear gas, abantu babaleka ba I think bachi coffin endleleni. Bazoliphakamisa futhi basebesiye emangcwabeni. Amapholisa alandela futhi besithi inumber yeni yedlula i-50 efunakalayo. Basebeqalisa ukubopha abantu from the cemetery. Ababotshiweyo, I think they were roughly over 20. But angikabi lama-details ngoba I'm not the lawyer handling the matter ukuthi ngizwe ukuthi baphunyisiwe yini noma ukuthi babhadaliswe i-fine noma what.
Ugcine bekwa yini yena lowo owasitshiyayo?
Ya kukhanya njalo kodwa the situation, the mourning environment had already been disrupted. Some of the relatives were already at the police and stuff, so kube ungasela ubuntu phakathi.
Ye manje yona imuli yayena lowo obhubhileyo iyacabangela na ukuthi engaba wabulawa ngamapholisa?
I-postmortem ithi umuntu watshaywa, kukhanya ukuthi watshaywa, isandla sephukile. That's what the postmortem says. Look, the rib is broken as well. So the postmortem is clear ukuthi umuntu watshaywa. Kodwa bona I think i-version yamapholisa yayisithi wayedakiwe siwa yedwa, kodwa akusoze kwenzakale ukuthi i-biological umuntu angathi siwa yedwa yephukile kuze i-rib. So I think it's something that the relatives are pursuing through their lawyers to make sure that kuphume sibile egcekeni ukuthi kuyini okwenzakalayo, ngoba akula nje ukuthi umuntu ngathi uyawa yedwa abe sephuka kangaka okokufa. Kodwa abanye abahlala eduze lokwenzakala indaba leyo babesithi wayetshaywe ikhala sibili, kodwa abakhwanisanga ukuthi baphume. Kwakuntambama, abakhwanisanga ukuthi baphume ngoba babesisaba lapo.
Umnumzana Brian Dube ligqwetha ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, abangamachumi amabili nanhlanu 25 bathelelwa igcikwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi njalo sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 31,235 elizweni jikelele asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela igcikwane le-coronavirus. Abanye bathi uhulumende waphangisa ukwekethisa imigoqo ye-COVID-19 okungabangela ukuthi igcikwane le-coronavirus lisabalale. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane leli e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, umnumzana Efidlela Ncube.
Amanani leya siwabonayo mahle kodwa angeke siwathembe ngokuba zinenge izinto vele bezingenziwa ngendlela efaneleyo bekungathestwa ngendlela efaneleyo bekungalandelelwa lokho esithi contact tracing ngendlela efaneleyo zinenge izinto bezingahambi kahle ngakho kamanani angaba ngamanani siwabone athembisa ukwehla kanti banenge abantu abanengi abagulayo abafayo njalo abangangeni emananini lawo amanani lawa aphansi kakhulu kathembisi futhi ukuthi aliqiniso lonke ngokuba vele lanxa esesephezulu kazanga aba liqiniso lonke ayengamanani alaba abantu abafinyelele ezibhedlela zikahulumende abakhulumileyo ukuthi bayagula banenge abantu abagulayo banenge abantu abafayo bengakhulumanga ukuthi ngigula nje ngiphethwe yi-COVID-19 ngakho lamanani kumele siwathathe kodwa sikwazi ukuthi base sibanenge abantu abagulayo labafayo ngaphandle kwalaba abasuka bebaliwe nguhulumende
Inyathelo elithethwe nguhulumende ukuvula njalo ilizwe lezikolo akusoze na kubangele ukuthi leli gciwane limemetheke njalo ngokubona kwakho
Izikole lamabhizinisi lakho konke okunye kuzamele kuvulwe vele impilo izamele isebenze okuqakathekileyo ukuthi manyathelo bani uhulumende wathathayo ukuba ababalisi bavikeleke abafundi bavikeleke bonke abantu abathintekayo izisebenzi nabo bani bavikeleke bangavikeleka bona le community lomphakathi uyavikeleka ngokunjalo ngakho ke kumele siqhubeke sime ngezinyawo sisenza konke okuthiwa kumele kwenziwe lanxa sekuvulwe lezi zinto kumele abantu bageze izandla abantu baswenze i-social distancing abantu benze konke ukuthiwa bakwenze bagqoka ama-mask bangakhiphi bangahambi kungadingekali ukuthi bahambe ezikolo kuzamele uhulumende abone ukuthi yonke into edingakala ama-mask lokho kusanitize lokho kugeza konke kukhona nxa engavula izikolo engazange wafaka izinto zonke ukuthi zibe khona ababalisi labazali labantwana besikolo baza basengozini igciwane libuyele likhwele ligcwale izwe lonke
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le coronavirus eCitizens COVID-19 monitoring mechanism ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela namba wafuwe mbula
Lamlela ndwandwe
ukwezemaphandleni lanxa izakhamizi zemaphandleni sisamukela ukuvulwa kwezikolo zithi zibhekane lodubo lwemali kungakho kuza kuba nzima ukuthi zihambise abantwana esikolo uAlbert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda
iningi labazali lithi inyathelo elithethwe nguhulumende lokuvula izikolo lihle kakhulu ngoba abanye abafundi emakhaya besebephenduke baba ngamahlongandlebe kodwa abazali bathi imali yokubhatalela indleko zesikolo kabalayo ngoba bebehleze emakhaya bengenzi lutho ngenxa yokuvala kwelizwe kwe-lockdown ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus lanxa izikolo zizavulwa mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kayisibo bonke abafundi abazabuyela ezikolo Isakhamuzi eGaranyemba umnumzana George Ncube uthi owakhe umntwana umbikele ukuthi ngeke asalugqobe esikolo
abantwana vele sebesemuva lazi mina mbona nonkazana wami uyalila isikolo engasafuni kutho ukuthi segombi noma segombi nanto abona ukuthi kuvulela abantwana abaningi ukuthi zivule mbona kulayi njengoba sokunganeno but uyakubona uyakulazelela kodwa ukuthi nae khona phana ngabojuni khona phana ezogotola kuthi unesiyaphinda sibiseli
unkosikazi Eunice Nato phila ngokuthengisa izilimo uthi ibhizimusi lakhe belingahambi kahle selokhu mnyaka uqalile ngenxa yokuvalwa kwelizwe njalo kuza kuba nzima ukuthi alungiselele ukuvulwa kwezikolo
izinto bezivola kube nzima kakhulu izikolo seziyavulwa kule 2 weeks or 1 week zizavulwa and sinjenje akulanto esiyenzileyo mina injenje ndanda abantwana sibeka khona for ukufunze bahambe ezikolweni esecondary 2-year primary angayenzi lutho bafuna ama-informa angilamali vele okwakathi esengingathi khona ngingakwanisa ukuthi ngiyethenga ama-informa angikwazi ukuthi ngaqabela ngayo
amazwi la asekelwe ngomunye umzali umnumzana Richard Ngwenya oyisakhamuzi enkulangugwe odwa abafunda kumelanga babhiselwe emakhaya lanxa abazali bengehluleka ukubhadala ezikolo
abantwana izikolo ziyavula kodwa ikakhulu thina abazali amalungiselelo imali izasitshaya kakhulu ngoba besilokhu esikulockdown singelamsebenzi ukuthi sibambe lapha lalaphana ukwenzela ukuthi labantwana bahambe kodwa ke ayikuvula kwezikolo siyakuthakazelela ngoba abantwana ngendlela esilezi nabo emakhaya sokusuka kusiqhalisele labantwana isikalazo lathi singaba naso sona lesizwe ukuthi lathi nxa siyavula nje kodwa abantwana bangagxotshwa.
Umnumzana Mathew Spanda uthi sebeqalile ukulungisa izambuzi esikolo seGaranyemba Primary ukuze abafundi bathole konke kulungile lapho izikolo zivulwa.
Isikolo siyaphathisa kakhulu ngoba sinje thina bazozali asifundanga but ukufundisa abantwana kuqakathekile. Nginje kathesi ngilapha ngivela esikolo emsebenzini besizama ukuthi silungiselele ama-toilet abantwana besikolo ngoba sesizohetshezana lokuthi isikolo siyavulwa sesiprepare ukuthi silungise ukuthi abantwana baye esikolo umsebenzi uhambe.
Usobhuku eGaranyemba umnumzana Mkhube Ndlovu uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe kodwa ukuthi kumele kulandelwe iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus.
Nxa besemakhaya abantwana bakathesi abalahlonipho besesikolo kungani kuba ngcono. So nxa uthi izikolo ziyavulwa hayi nizwani lokujabula. Singazi njalo nje njengoba kulomkhuhlane okhona kumbe uzasiphambanisa. Themba njengoba lokho sokuthi aziyavulwa inxenyeselebona ukuthi kungavikeleka kanjani ukuze ungamemetheki siyaphambi.
Abafundi abazabhala emhloliso ekupheleni kwalonyaka bazavula kuqala izikolo mhla zilitshumi lanhlanu kulinyanga kodwa abanye bonke balandele ngemva kweviki. Obona ngokukhethwa kwembiko ugatsho lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubike ukuthi iningi lezikolo kuleli selilungele ukuvulwa kulandelwa iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilishiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula udaba lokuvulwa kwezikolo okukhangelelwe mhlaka 15 lamhlaka 22 kuyona le inyanga. Kule ngxabangxoza ngokuthi izikolo lezi azilampahla ezeneleyo zokusebenzisa ngesikhathi se-COVID-19 njalo labanye ababalisi besithi ababuyeli emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Sixoxa lo nkosazana Melissa Chingwanangwana, isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwembiko eMathebeleland South, unhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Thina sikukhalelayo ukuthi uhulumende ahlale phansi nama-union abonisane nama-union ukuthi singancedakala njani ngoba ngomnyaka odlulileyo izikolo zavula uhulumente engahlalanga phansi lababalisi singakhulumanga ukuthi ababalisi babevele bekhalela imali ukuthi imali esiyihola yincane nokuthi sibuyele emsebenzini kungela zinto ezenelisayo njengama-PPE zokuthi sivikeleke lathi ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sikhalela ukuthi uhulumende asize lathi izikhalazo zethu ahlale lathi phansi esize ukuthi sifunani kahle kahle singakabuyeli emsebenzini.
Abantwana ye ikakhulu esigabeni seneso okuso esemathebeleland South ababikwa besehluleka ukubala njalo ngaphumelelanga emhlolisweni ka grade 7.
Thina siphelela ukuthi umntwana osemaphandleni la akaqakathekiswe ukhangelisise ukuthi njengoba abantwana laba bengenzanga kuhle yini okungenziwa ukuthi labo bona bengasaleli kakhulu. Uhulumende laye ebona indlela zokuthi ama-online lessons lawo abantwana besemaphandleni lawo bayathola uncedo ukuthi i-pathrate le emuleyo ingabe lokhu iqhubeka isiwa. So sikhalele ukuthi hhayi uhulumente akhangele wonke okunjengeholo lababalisi zonke izinto nje ezidingakalayo ukuthi umntwana afunde apase laye. So sikhalele ukuthi uhulumente akukhangelisise ukuthi hhayi ukuthi umntwana aze afunde umbalisi kumele ebuye laye eholo imali eyenelisayo ukuthi umntwana afunde kumele kube lalokhu nalokhuya.
Kodwa kahle kahle ungathi yiziphi ezinye ingxaki ezibhekane lababalisi abangabesifazana emaphandleni kanye labantwana abangamantombazana?
Ababalisi abangomama abasemaphandleni baphila nzima ngoba lokhu abakukhalelayo kuningi kwedlula lokhu kukhalelwa ngobaba ngoba nxa ngingumama ithawuni ngiphinde ngihambe emsebenzini sengivele ukuthi anginamali imali yamayenelisi ngithona ngicabanga ukuthi kanti vele ngiza kuhlanganisa njani konke lokhu khangele futhi nabantwana abangamankazana abasevele ngisemaphandleni bahlangana nenhlupho eziningi and lapho abahlala khona abantu abakhangelisisi ukuthi umntwana oyinkazana vele okumhluphayo ngiyini abakafuni abakafiki esimeni sokuthi behlale phansi bezame ukulungisisa lokhu ngoba umntwana oyinkazana vele yaqakathekiswa njengomntwana oyimfana umntwana oyinkazana uyazithwala uyathola ukuthi yabe umnikazi wesishikebe ngumuntu bekuwumuntu omdala abantu lokhu be indaba yangikhona iphonge ukuvalwa nje abantu bekhulumisane nje umuntu ekhiphe inkomo ukuthi hhayi indala yangikhona ayiphele kunjalo umntwana lo akasezele lutho empilweni ngoba akula muntu omncedisayo ukuthi naye azame ukuthi isinde.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Melissa Chingwanangwana. Isiphathamandla esibona ngokwethulwa kwemibiko emathebeleleni South kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe elwela amalungelo ababalisi labantwana emaphandleni. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Vangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha iCOVID-19. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga but Chris. Ngiyabonga butkani.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ngomuthi okuthiwa lilawo okwelapha iCOVID-19.
Yebo umuthi silawo. Umuthi lo litswayi elifakwe i-oxygen. Itswayi lelilo lithwala i-oxygen lihambe lehlasela i-spike protein esevirus. I-virus ibambelela ku-host cell yakho nge-spike okuthiwa i-spike protein. I-spike protein enalayana yenziwa ngama-amino acids. So umuthi wona uyahlasela ama-amino acids anala ngesilungu kuthiwa yi-denaturing. So inga-denature kujuthi i-virus ayisabambeleli ku-cell yakho. Nxa isekethisile i-virus wena i-reflex okuthiwa i-reflex ngesilungu yokukhwehlela iyabe isingena ngoba ungananzelela abantu abale COVID umuntu uyabe khwehlela kodwa kungaphumi lutho kodwa kuyukuthi phakathi ngale maphatshini sokulesikhwehlela isikhwehlela senzana sivalile sisindile amaphaphu okuthi vele sokulokuphefumula okuncane yikuthola abantu bakhona bethwele nzima bengenelisi ukuphefumula kahle kodwa ke igazi lona labe lokhu lidlula kwamphana emaphatshini lingadobhi i-oxygen wena oyabe uyiphefumula ivelele ezihlahleni ngakhe. So kukhona kuthiwa i-saturation yakho iyehla iyehle yikho kwenza ukuthi amandla angabi khona ubuthola umuntu wakho ne-weak. So ungahotsha umuthi uyangena phakathi ngale ngoba wona umuthi yigasi edisolve emanzini. Ungangena phakathi kwakho umuthi sadinga into eyikuthi ngesilungu sithi i-safe for the lungs kodwa isenelisa ukuchabalalisa i-virus. So nxa ingangena phakathi khona ngale yafika i-chai spike protein kwa-oxidizer is called denaturing as well. Ibulala i-protein leyana so ingabe isabambelayo ubusuyikhwehlele ibisiphuma. Yikho ukusebenza komuthi uma uhotshile. Kulokusebenza kwawo futhi umuthi uma unatha siyawudisolve emanzini futhi umuthi ukwenzela ukuthi uyakwanisa ukuwunatha ungene egazini. Itswayelelana yelo elikuthwala i-oxygen yalo ku-blood stream ligijime lihambe konke lapho kuyakhona igazi lifike lisibhombe lapho kulama okuthiwa ngama-pathogens khona kulo mkhuhlane khona. So uzathola ukuthi umuthi ugcina usizile entweni eziningi. Wona kawelapha umkhuhlane nxa unathile umuthi kodwa uyabulala ama-pathogens njalo uyenza ukuthi ama-acidic sites okuthiwa ama-acidic sites angabi khona so that umzimba wenelise ukuthi uzilwele njalo unika umzimba amandla ukuthi uzilwele.
Baningi yini abantu eselike labasiza ngomuthi onalo?
But Chris, baningi sibili noma nje sizagcina sizibophisile kodwa abantu bethu siyabasiza ngoba umuthi lo awuka approve. Sizazama ama approvers, siyazama eBotswana, siyazama eZimbabwe, siyazama lase South Africa. Kodwa abantu abaseduzane lathi wena ungabuyithi umama wami uyagula. Angeke ngikukhangele nje kumbe mina ubaba wami angagula. Angeke mphonge umkhangela mina ngikwazi ukuthi lo muntu osebenzayo. So abantu sibazi abaseduzane lathi abangani bethu izihlobo zethu ngokwazana kwethu siyancedana. Nxa sincedana pana so far thina sile 100% recovery and abantu sesibasizile bedlula o 300 nxa silanganisa abeZimbabwe eHarare ebulawayo lase Botswana lase South Africa and abanye sibakhiphe kuma ventilator abanye sibakhiphe ama oxygen
ngamafichane ungatshela abalaleli ukuthi uqeqeshe kuzifundo ziphi ezikwenza ube lolwazi lokulungisa nalo umuthi
yebo but kande mina i-background yami i-analytical chemistry nga starta le microbiology nga starta wonke le bit of biochemistry ngazowenza i-marketing much later and ukusebenza kwami insebenza ngingu water quality expert so lapho ngikhona ngiphete ilizwe lonke leli engilo ku water quality ngisebenza ukuba ninika amanzi recycled water ngiyabatreatela ukwenzela ukuthi amanzi akhona abe nokuthiwa i-compliance
okokugcina ungavalelisa abalaleni
siyabonga abalaleli be-Studio 7 siyabonga kakhulu inkosi inhle inkosi isinike le nto okuthiwa ngumuthi umuthi lo nxa olesihlobo sakho esiphethwe yi-COVID ungadikazi ukukhuluma lathi siyathi sisadinga i-approval kodwa sisiza abaseduzane lathi izihlobo zethu azingeke sizekele sisifa so balele be-Studio 7 ngizacela ukuthi hayi nxa lile abantu abagulayo lisitshele sizabona ukuthi siyakhona yithi sodwa abantu abahamba belanda izigulane ezile COVID sifike sibe laphe sisuke sebe sizwa ngcono umuntu wakhona nje kusasa uyakutshela ukuthi sengikhiphe isikhwehlela nxa umuntu ezekhiphe isikhwehlela use-right so uzengayasila nje kuphela so kumele abe nathi amanzi ukuthi azuze i-energy hhayi siyabonga balele be-Studio 7 inkosi libusise lonke
lo-ke bekungumnumzana Bangi Malaba oselungise umuthi wokwelapha i-COVID-19 ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo
Chira, Wadi, Kuzanai, Nanare, and I'm on a Inca Bimboma. I talk to Dirica Dengoma, and yet I'm a Zimbabwe Boma, and I'm not on a good job. Don't think of Tabi Kona, don't get my figures on Loyola Kona, but there was a little bona. I'm a mega body lap, and you can no more.
Lo lwethu lwalamhlanje isikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo usesibhedlela ngemva kokungenelwa endlini yakhe emadabukakusa ngamadoda amabili amtshaye kabuhlungu.
Siluqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, ndinakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.